indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla 29 Mpandula 2019 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, umdeni kamoyi uRobert Mugabe uthi uxoxela ekungcwabeni kowaye umongameli uRobert Gabriel Mugabe kwenziwe yimuli hathi umongameli Emmerson Mnangagwa.
Chokuzonoti chonotshaga kuti azochengetwa nezvimwe izvi.
Sala thina abemuli ukuthi kulandelwe ezinye izindlela eziphambuka kulokho akutho esaphila.
Ibandla leZANU-PF lidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMugabe kozwimba.
Into le ayihambanga ngendlela ngoba kusukisela ngesikhathi bekhipha uMugabe ngekhula phansi bekufanele ukuthi yena umongameli uMnangagwa ahlale phansi loMugabe balungise udaba lolo.
Ibhoso ilahla phansi iDynamos emdlalweni wenkezo yeChibhuku Super Cup. Izidumbu zabantu zisetshenziswa ngabakhokheli bezombusazwe na? Lingakhuthwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umdeni kamoyi uRobert Gabriel Mugabe ongcwatshwe izolo kozwimba uthi induna zosendo lokomgabe lezinye izihlobo baphazamise ukungcwatshwa kwakhe hathi umongameli Emmerson Mnangagwa. Bethule lokhu ngesikhathi inkokheli yebandla leZANU-PF isidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMugabe kozwimba esabelweni seMashonaland West loba nje besokusakhiwa isihonqo esibizwa ngokuthi yiMausoleum eNational Heroes Acre eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izihlobo ezimbalwa ziveze ukuthukuthela ngokubekwa kukamoyi ezithi kuphazamiswe ngumdeni obungavumelani ngokuthi angcwatshwe emzini wakhe kumbe eNational Heroes Acre. Lokhu kuvezwe ngezinye izihlobo ngesikhathi kungcwatshwa uMugabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe owabhubhela kweleSingapore mhla ka-6 Mpandula. Udadewabo kamuyi uDokotela Regina Gata oqale ngokubonga umusa kaMnangagwa ngokuvumela abemuli ukuthi balandele izifiso zikamuyi utshele uZulu obebuthene emzini kaMugabe ukuthi ukudonselana obekukhona sonke lesi sikhathi bekungelani loMnangagwa.
Ndoda kuthanganda mekashuwa kuti ndatenda his excellence vaMnangagwa.
Ngifuna ukuqala ngokubonga umongameli uMnangagwa ngoba walalela lalapha uThino embuza ukuthi ngabe nguwe ususeduze lokufa ulayele ingane zakho kulokho okumele wenziwe uyabe ukhangelele ukuthi benziwe. Waphendula uMnangagwa wathi mina ngiyabe ngikhangelele ukuthi benze lokhu engiyabe ngithe bakwenza. Watsho kaningi ningi ukuthi yena labanye kabayi kuhambela abemuli phambili. Kungakho ngithi konke lokhu kuxokozela maku kuye lapho kumele kuye khona. UMnangagwa wakubeka sobala ukuthi makulandelwe okuthiwo ngabemuli. Kungakho ngithi ngimkhulula endabeni leyo.
Ngazithwe zvanhu zvinodiwa nemhuri saka ndinovachenyura pana izvozvo.
UDokotela Gata uti okwenziwa ngabantwana bakamuyi kwakuyindlela eyahlelwa ngumgabe engakabhubhi. Uti umuyi wabatshela ukuthi ufisa ukungcwatshwa emzini wakhe kozvimba.
Chokuzonoti chonotshaga kuti azochengetwa nezvimwe izvi.
Sala thina abemuli ukuthi kulandelwe ezinye izindlela eziphambuka kulokho akutho esaphila. Ngibonga umdali ngoba kusukela siseSingapore kuze kube namuhla besimanyeni njengemuli. Sisithi thina singake senze lokhu umuyi ayengakufuni kwenziwe khona okungafunwa nguNkulunkulu. Yena owabalathi sonke lesi isikhathi wawumuzwa esaphila esithi kuyamsisa ubuhlungu ubona sixabana singabantwana bemuli yenye. Wayengafuni ukusibona sixabana.
Bangabafingade kuti titatsurana.
Uthi umne wabo esaphila wabatshela ukuba ufisa ukuthi angcwatshwe njani njengoba wayelandela ukholo lwesiKristu.
Nokuthi chiKristu chavakararama cheRoma yandaiziva
ukholo ayelulandela lwesiRoma engiyaziyo eyayikhonzwa ngogogo uBona lwalungavumeli ukwenza imibuyiso. Wayengakwenzi lokho, wayengumuntu owayesima ngezwi eliseBhayibhelini. Umnikazi wayengakufuni lokho konke, lokho kokuthi kwenziwe isintu. Kodwa bese kule mpi, impi yokuthi makwenziwe ngenkani ngokwesintu, makwenziwe ngenkani. Lizwile lapho kukhulunywa ukuthi udadewethu uBridget wake watshaywa ngempama ngumoyi. Kwakungokunye kwakhona ngoba wayesemba phansi esithi akafuni ukuza ngezinto zokunikela.
Kodwa bakhulumele intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 bathi kubi okwenziwe ngumdeni kamoyi. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Victor Dube, isakhamuzi selokitshini leBudiriro eHarare. UDube uthi okukhona yikuba umuyi wethula okwakusenhliziyweni yakhe ngoba wabhubha ezondele uMnangagwa kulandela ukumsusa kwakhe esikhundleni encedisana labakubutho.
So nxa besitsho njalo bayakwazi ukuthi khona ngaye kuyukuthi babenika umlando kupresident laye wayezabuya laye esithi hayi mina madoda sengilitshengisela lani ukuthi vele mina ngiyimensi endlamandla lapho sendithathile izinto zenu. Yikuthi nje laye engabona ukuthi kukhona kungcono izinto zibe njani zilale zingabi into eziphonguba iziphuma nje ngesikhathi eziningi. Khonokho kukhuluma kwabo ngikubona kuyinto yokuthi khona hayi abathi ngesilungu late sleeping dogs lie. Yikho abayabe kuthi ukuthi khona hayi asike sime lokho kudlamudlamu wokulwisana lokho.
Kaboni uMnangagwa ephindisela emulini kamuyi ngalokho abakwenzileyo, loba nje ibandla leZANU PF lisidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMgabe koZwimba hatshi eNational Heroes Acre. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende, induna zosendo lokomgabe kanye lenkokheli yebandla elibusayo. Ibandla leZANU PF lethule umbiko izolo kusihlwa othi kuyayangisa kakhulu okwenziwe yimuli kamuyi ngoba umdeni wakhe wavumelana lohulumende ukuthi uzakwakhelwa isihonqo eNational Heroes Acre eHarare. Ibandla leli lithi ukungcwatshwa kwakhe koZwimba sekululaze indoda eyalwa impi yenkululeko yakhokhela ilizwe leZimbabwe okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siphinde sakuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Mleya, umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent.
Ezingawutsho yikuthi bekuvele kule ngxabano phakathi kwemuli kaMgabe, ikakhulu unkosikazi wakhe umfelakazi uGrace Mgabe labantwana kanye labanye bemuli abafana labazukulu oLeo Mgabe lezinduna. Into ebesenzakala lapha yikuthi yena umfelokazi ube lokuzwisisana kahle kahle labantwana, kodwa bebengasebenzi kuhle labazukulu laba, ikakhulu uLeo ucile sengani ukhuluma ezinye izinto ezingani azihambisani kuhle naloko bekufunwa ngani unkosikazi. Kusisho ukuthi uLeo ubephakathi kukankosikazi lezinduna. Izinduna ngoba zazihlangana kakhulu lezi thunywa zikamongameli uMnangagwa, bezingathi bese zivumile ukuthi umuntu ayebekwa iRoseka. Kuthe sekunjalo kwase kusuka kwabonakala ukuthi umfelokazi kavumelanga lakho lokho. Uze wavuma sebekhuluma ngendaba yomusulo yam, kodwa ke even kuze kuyofika ekugcineni bekukhanya kusobala ukuthi izinduna azikhulumi ngazwilinye lo nkosikazi. So bekuvele kule ngxabano yena leya. Ingxabano kuyikuthi izinduna bezibona ngathi kungcono ukuthi uMgabe aye eRoseka njengoba sekwenze isicelo lesivunyelwano lomongameli. Ngikho ke kuthe ekugcineni vele izinduna leza zigcine zingasayi emzini kaMgabe ngale ngoba zibe sezixotshwa, zixotshelwa ukuthi besezingane zona zidonsela ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka unkosikazi labantwana bengafuni.
Ye, kodwa siyabona njalo-ke ibandla leZANU PF ngani lizondile okumangalisayo. Kuyini okwenza bezonde kanga?
Bacasukile Dube ngoba njengoba besitsho kakhulu izolo ukuthi into leyi ayihambanga ngendlela, ngoba kusukisela ngesikhathi bekhipha uMgabe ngekhula phansi, bekufanele ukuthi yena uMongameli uMnangagwa ahlale phansi noMgabe balungise udaba lolo ukuze uma eqhubeka uMnangagwa eqhubeke ekwazi ukuthi yena ingxabano yakhe noMgabe bayiqeda. So abazange bayiqede le ndaba le. So yikho ukuqhubeka kwayo, iqhubeka injalo. UMnangagwa ubona ngazathi kuzaba nenkinga phambili ngoba uma uMgabe engam cobanga nje njengenkokheli yeZanu PF. Kusuka kuba inkinga enkulu phakathi kweZanu PF laphana ngoba uMnangagwa vele ungena kwakhe wangena ngamandla ngokuhlothula umbuso esenze njalo wangena ibandla leZanu PF iqembeleli selidivided. So singathi ukulungisa ingxabano yakhe nomgabe bekuzasiza kakhulu ukuthi akhokhele kuhle iqembu leZanu PF. Akusazange kwaba njalo, kusho ukuthi uzosala nenkinga yokuthi uyihlanganisa njani iZanu PF. Bazonde lelokhu abantu bezanu baphinde bazonde ngoba iHeroes ekhale iproject kamgaga. Nxa yena umnikazi engalalanga khona eHeroes ekhale akusafani okuzasala kusenzakala lokho obekungayenzakala uma kukuthi bamngcwabe khwaphaka. Ayisatsho lutho iHeroes ekhale kakhulu ngoba umnikazi laye hayi asalalanga kusisho ukuthi singezwa abanye sebeqala singathi icampaign yokuthi abalele laphana abanye abadala abafana nabonkomo nabanye labotongogara labomjuru abakhutshwe laphana. Kungenzakala lo ngenxa yalokho okwenzakele kumgabe lo. Yikho okunye okuzondisa abantu bezanu PF khonkhwana ukuthi indaba le ingagcina futhi ivuse okunye ukulela and kungaba njalo kusho ukuthi iyahle idilike indawo yeHeroes ekhale.
Umnumzana Dumisani Mleya umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent. Sixoxe laye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lo ngumsazo weStudio 7 lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Sengana masiva wenziwe manje lobaba mkhulu babe lobola
usenzi uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sikhangela ke ngesidumbu sikaMoyi uRobert Gabriel Mgabe osanda kubhubha njalo ongcwatshwe izolo kunangale ke kozwimba. Kambe kuyini okwakusenza ukuthi imuli yakhe ifukamele isidumbu sakhe? Kambe izidumbu ziyasetshenziswa na ngabanye basembusweni ukuthi bathole amandla? Singazike ukuthi incwethi zamasiko zithini. Ake sizwe ke ubaba uThabani Khumalo, incwethi kwezamasiko esintu. Baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Suzwe, ngiyabingelela njalo labalaleli.
Ye baba Khumalo, nibona njani udaba lolu?
Ngibona kuyinto emangalisayo njalo yokuqala ukuthi sizwe kakhulu kuleli lizwe ukuthi kulomuntu ongahlala isikhathi eside kangaka engabekwanga. Yikho-ke siyakunanzelela ukuthi kukhona ukuthi abantu bayasebenzisa ezinye zezitho zemizimba yabantu ukuze bazithwanise njalo baziqinise. Kungaba sekubuseni, kungaba lokuthi badinga lezi thunzi lapha abaye besebenza khona.
Singathi kuvame kanganani khonokho?
Into engavamanga njalo esingazisizwe kodwa siyayazi ukuthi esizweni ikhona.
Kutsho ngani Khumalo uthi khona?
Ngalokhu ukuthi kulebala loneli likhona elithi abantu bayathwamiswa, abantu bayathengisa lezitho zabanye abantu njengalokhu siyake sikuzwe lasemaphephandabeni. Labanye abantu abaseduze lathi bayabakubalisa ukuthi kulezinto ezinjalo ezenza ukuthi abantu bathe siyalahlwa ezinye izitho zemizimba yabo zingasekho.
Lokho kusaqhubeka eZimbabwe khonokho?
Kuyaqhubeka, kuyaqhubeka ngoba nxa ngingaphambanisi ezibhedlela lapho kukhona ukuthi kuzwe abantu bethi ubani ulahle izinto zakhe zingasekho.
Ye lapha-ke besixoxa lobaba-ke uThabani Khumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siphinde sixoxa ngodaba lolu lomfundisi Josias Mudenda webandla lekholo lwesiKristu kunangale-ke eMethodist Church eBinga. Ake sizwe ukuthi uthini ngodaba lolu.
Kuyasenyanisa, kuletha udumo lwesizwe phansi. Sesingabantu asebekholwa kwezinye izinto ezingasiphi lutho bentuthuko nxa abantu becabangelana izinto zobuthakathi, witchcraft and so forth. Hayi,
kodwa vele kolokho ubuthakathi bolobo abakhuluma ngabo baba Mtenda, wena ubona ngazani kuvele kukhona yini ukuthi izidumbu ziyabanjwa kutenteni ngokwazi kwakho?
mina ke ngisho ukuthi kukhona baba olizimbi ziyabanjwa kodwa bacabangela nje njengomuntu ubona kukhulunywa kwesenziwa njalo into yokuqala e-one commando wonke umuntu odidiwe njengehero ulala khona kodwa lapha akuvunyelwanga sekuzophuma la manzi akhulunywa imuli yokuthi wathi yena wena mama ungasuki duzane lebhokisi lami vele ungayindawo hlala ukhonapho ngoba umzimba wayisho zomzalwane sathathwa zisetshenziswa kwayanjwa ngezinsuku zokuqala kodwa kathesi okuphumayo kuyasetshenziswa sobala ukuthi engxenye into ekhona ekhulunywa leyo
kuyabeaoutangathini bolo
yikho engikutshoyo phela dube ukuthi isizwe seZimbabwe sesigqila impande ngokukhuluma ngezinto zobuthakathi ibubuthakathi phela boloko ngakuthi isidumbu ziyathathwa kusikwe yino izinto zomzimba kwezenjani kodwa ngamahungahunga nje akhulunywayo zi-news ezikhulunywayo ungahlala ucabangisise ubona ukuthi ilizwe leZimbabwe selifakwe kwenye indawo engasiyo ngokucabangela izinto ezinje okathesi bonke abazokuba abazadidlwa njengamahero izimili zabo abaningi phela izimili zabo zizakwala labo bethi lokhu esakuzwayo loba kungela mfakazi okubonileyo ukuthi yikho sibili okwenzakalayo kodwa amazwi ulimi yinkemba embi dube ulimi iBhayibhile ithi lona death and life are in the power of the tongue ukubambe khonapho ukufa nokuphila kusemandleni olimi
hayi siyakuza sibili baba mtenda ungathi nona kusasa mbona kakhulu mtenda
yabonga dube
lapho-ke besixoxa lo mfundisi Josias Mutenda we-Methodist Church khona ngale-ke eBhinga nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo okwamanje-ke sike sizwe ezibhathalane labatsha selo Mike Hobe
kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Keith Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa ontanga olungaphansi kwesihloko esithi My City Tour Keith ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi mayelana lohlelo lwakho
uhlelo lolu lubhekise ukuthi luthathe abantwana abangazake befike edolobheni ukuthi bazobona impilo ephilwa edolobheni ngoba kunengi abakukhuthayo ngoba bangaphandle kwama-areas adivelophayo ngakho iMyCity Tour ihlose ukuthi sibe sithatha bona laba abantwana abavela ngasemaphandleni sibuya nje sizobabonisa impilo esiyiphilayo lama-opportunities akhona nje lapha edolobheni
kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo lolu
ukuthi ekufundiseni kwami emaphandleni ngananzelela ukuthi abantwana abaningi babengelalo ulwazi lwezinto esingathi yi-basic knowledge for example umgwaqo wethara uyathola ukuthi abantwana abawazi uyabatshela ngama-skyscrapers kodwa ube usinanzelela ukuthi abantwana abangikhona abakuzwisisi ukuthi ukhuluma ngani ngoba bona i-skyscraper abayazi bazazela indlu yabo nje yotshani ngakho kube sokusika sokuhlupha ukuthi abantwana bona laba bafundiswa nxa befundiswa sebesiyahlala ama-examination imihloliso nabanye abantwana abale exposure yakhona lokhu abahlala endaweni ezilamagetsi abahlala kuma-five story houses bebukela ama-satellite dish ngakho ba-exposed to into eziningi ngakho lelu uhlelo luhlose ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ba-conceptualize nje ukuthi ama-functions nje a-basic things in life abangeke bathola emaphandleni or lapho abahlala khona
Nike ngabala ukuthi uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha esigabeni se-secondary school. Kungani wakhetha bona njalo uhlelo lolu lujonge ukubathuthukisa njani?
Lenjongo yokuthuthukisa abatsha abase-high school ngoba siyananzelela ukuthi yibo asebeseduze bokuzohlala emadolobheni. Lokho esikutsho ukuthi there's a lot of rural to urban migration. Ngakho bazasuka nje maduze sebe ngabantu abazodingana lemsebenzi njalo njalo. Ngakho sifuna ukuthi lo babezabuya bezwenza njalo bezodinga imsebenzi bezodinga izikolo bebekwazi nje ukuthi kufunctiona njani. How does the city need to function? Because there's a lot of culture shock. Nxa abantu bebuya lapha uthola ukuthi iculture shock iba ningi kakhulu ukuthi umuntu ugcina esengasakwanisa ukuthi like afite in kwabanye abantwana.
Kuyini okufunakalayo ukuze umuntu abe yingxenye yalolu hlelo?
Asihambi thina sikhetha kodwa sikhuluma sikhulumisane labo headmaster, sibhale incwadi. Uheadmaster nguye osebenza labantwana lokwazi ukuthi abantwana basesimeni esinjani. Ngakho sidinga lowo umntwana ongelayo i-exposure, ongazake ebe le-exposure to i-city life.
Hayi, sikuzwile Keith, phosela amazwi akho okugcina.
Amazwi ami awugcina engingawabeka lapha ukuthi sithanda ukuthi umphakathi usincedise kulokhu esikwenzayo. Singatsho ukuthi usincedise ngemali, kodwa usincedise khona lokhu abalamabhizimisi bebe besivumela ukuthi sibe sibuya emabhizimisini yabo sizotshengisa abantwana how i-business yabo functions. Siyaziqhenya ngoba kulabanye abasibizileyo abe-manufacturing, abantwana bayabona i-process of clothing making from A to Z. Siba sekuma-institutions, ma-learning institutions, anjengabo-NUST lapha. Bonga labo ukuthi basivumele basivulela iminyango yokuthi sifike sibabone. Ngiyabonga kakhulu Mike, engathi abalaleli bazwile lawe usale kuhle.
Zulukandaba namhla kuhlelo besixoxa lo Keith Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa abatsha. Keith, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Silukugciba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMike3 yoni username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelokho namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hove. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi nakubalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sibonisane ngamazwi avela kwenye incwadi engiyithanda kakhulu, egxile kakhulu empilweni zabantu. Incwadi etholakala ethestamenteni elidala eka-Amos isahluko ngesesihlanu, indima eshumi nane lendima eshumi lesihlanu. Amos chapter 5 verse 14-15 kufundeka kanje: funani okuhle hayi okubi ukuze niphile, abe nani uJehova uNkulunkulu sebawothi kanjalo njengalokhu nisho. 15, zondani okubi nithande okuhle, nimise kwahlulela esangweni, mhlawumbe uJehova uNkulunkulu sebawothi uyakuba nomusa kuyo insabi yakwaJosefa. Zihlobo ezithandekileyo, namhlanje sikhangela ngezifiso lezindlo zenhliziyo zethu. Lithi lizwi lanamhlanje, sasifuneni okuhle sizonde okuhle. Nga ulandela umutsho lo, utsho ukuthi kumele sisebenzele okuhle siyekele okubi. Kakutsho nxa kwafunani okuhle, kakutsho into enjengokudla kumbe izinto ezinhle, kuzimota ezinhle, kumbe abangane abalemali. Xa kuthiwa funani okuhle, kukhulunywa ngenziki yenhliziyo, lokhu esikucabangayo besifisa ukubana kwenzakale, kakube yinto enhle. Singachithi isikhathi sidinga nalezinto ezimbi. Ngikhuluma kunjenje, bakhona abanye abantu abahlala izinkundla, bahlala amakomiti, besenza okubi okuzazisa uNkulunkulu ubuhlungu. Ngoba uNkulunkulu nxa sisenzela abanye okubi esingaphisa ukuthi kwenzakale kithi, uNkulunkulu uzwa ubuhlungu. Kwasifune okuhle, usho ukuthi inhliziyo zethu kaziloyise, zilobothe ukubana zibe ngezilungileyo. Okubi kuyazikhanyela, kuyaziwa. Nxa kuthiwa funani okuhle, kumele sikusebenzele okuhle. Yomuntu osebenzayo kwesinye isikhathi kuyamele asiginqe, sijuleke izithukuthuku, siphindaphinde nxa sifuna ukuthi into yakhona ize iphume kahle. Ngoba osebenzayo uchitha amandla akhe ehlose ejonge lokho akufunayo. Kanti ngokunjalo njalo bakhona abanye abasebenza bechitha isikhathi sabo bephuma izithukuthuku, bechitha nemali yabo lokunye abangabe bekusebenzisa ukuthi benze izinto ezimbi. Funani okuhle, hayi okubi, ukuze niphile. Nxa kuthiwa ukuphila kuthiwa ukuphila kwenyama kuphela, kutsho lokuphila komphefumulo. Umphefumulo ofuna okubi awulakho ukuthula. Athole injabulo umuntu oenza into embi, angajabulisa abantu, kodwa eqinisweni nxa eseyedwa isazela lonembeza kuyamtshela ukubana lokhu okwenzileyo kayisikho. Kuthiwa sithande okuhle, sizonde okubi.
Akuyiphethe mfundisi.
Jehova Thixo olungileyo, akuthi bonke abantu abalaleleyo ngalesi sikhathi, namunye ngamunye azihlole ukujula kwenhliziyo yakhe ukuthi yini akuloyisayo, evuka ekuseni etshona emini, alale ebusuku, ufisani, ufunani. Abantu kabafune okuhle hatshi okubi. Ngegama likaJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Asiveni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakala Onkomo ntungamili Nkomo, ubelela ngelihle mfowethu. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders linqobe ele-Dynamos 1-0 emdlalweni wenkezo yeJubuku Super Cup odlalelwe namhla eRufaro Stadium eHarare. UPrince Dube uhlohlele iqembu le-Highlanders kwathi iDimbare yabona ntuthu. Emdlalweni efanayo, iqembu le-Black Rhinos linqobe ele-Tel 1-2-0 kwathi ele-Manica Diamonds lanqoba ele-Chicken Inn 6-5 sokutshaywe imbekwa. Amaqembu la abe ngujiki lobhanqa 1-1 sokwanele isikhathi sokudlala. Ingoma ethi Highlanders Boso yahlatshelwa kumama kaNo lamagabazi featuring Ndachi Mkhize. Singakehlukani othi sikhangele indaba ezigugela lamhlanje. Umdeni kamuyi uRobert Mgabe uthi uxokozela engcwabeni kwakhe kwenziwa yimuli hathi umongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leZANU-PF lidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMgabe kozwimba.
yalendazi buka iDynamos 10 kunkezo yeChipoko Cup. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngoKips 2.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.